tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 26 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga edalela parliament awebandla le Citizens Coalition for Change CCC namhlanje aphendukile edaleleli lapho uMongameli Mnangagwa evula isakhiwo esitsha esedaleleli. Abe ofisi yomeli wePalestine eZimbabwe baqoqe umkhosi wokuqinisana lokududuzana kuzehlakalo zempi ekhona phakathi kweIsrael leqembu lebutho eleHamas oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Palestine Solidarity Council. Abe International Monetary Fund bagqibe uhambo lwabo lokwethekelela eleZimbabwe lapho abakade behlangana labo gatsha lukahulumende olwezemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga edalela eParliamente awebandla le Citizens Coalition for Change CCC namhlanje aphendukile edaleleli lapho uMongameli Mnangagwa evula isakhiwo esitsha esedaleleli esise Mount Hamden. Abe CCC bathi bahambile edale namhlanje njengoba esedlule amaviki amabili ababe wahlelile ukuthi abazake beme umsebenzi bekhonona ngokuxotshwa kwabo. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Amalunga awe-CCC lawa aphendukile eParliamente besithi ukutshengisela kwabo ngokuxotshwa kwabanye babo eParliamente ngozithi ungunobhala webandla leli uMnumzana Sengezo Chabangu sokufike emaphethelweni. Omunye wamalunga lawa awe-CCC uMnumzana Gift Osalo Siziba ongumsekeli wesikhulumeli saleli bandla uthi babuyele emsebenzini ngemva kokunanzelela ukuba udaba lolu solusemthethwandaba. Sikhuluma kanje
kusi la khuluma ukubona sisengeje eParliament okwamalanga ke angamajumilane 14 days a expire izolo ke emhla ka 25 so yikho ke sisahlala phansi simelele abanye bethu abaku leadership njengebandla le TPC particularly Citizen National Assembly eyiyo ke iorgani yenhlanganiso eyenza ama decisions iza reviewer lokulalela lokuconsult abantu ukubana siyahamba njani siyaphambili siqeda khonoko sizazisuzulu ngokubana siyangaphisaphambi njengenhlanganiso ye-TPC.
Uqhubeke esithi ibandla leli liyaqhubeka likhulumisana lozulu ukuba bathathe manyathela bani njengendlela yokulungisa abathi kutshontshwa kwamavoti abo nguChabangu. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu uMnumzana Kalipan Pugeni uthi amalunga awe-CCC ahambe eParliamente namhlanje esesaba ukuxotshwa nguChabangu othi amalunga wonke awe-CCC akabuyele edale.
Ngizokhumbula ukuthi kuthezwa kufakwe that 2 weeks back unobhala jikelele wasebhala incwadi ukuthi akakhangelanga ukuthi abantu abavotelwe ukuthi basebenzele umphakathi babe bona besebenzo zepolitiki bengasebenzi lokhu abakukhethelweyo. Wasethi laba abangasoze baye emsebenzini-ke befuna ukwenzo zepolitiki kuzobasiza abakhupheke lapho abanikeza ithansi yokuthi benze ipolitiki so that-ke masebenza ipolitiki lapha sefaka abantu abazomphakathi ngaso sonke isikhathi. Akamanga lapho-ke wathi noma kubizwe i-joint city noma kuthiwa kuze umongameli into abayikhethelweyo abahambe khonapha bayophikisana la ebekhonapha.
Amalunga awe-CCC aphume edale mhlaka 11 wayona le inyanga kaMfumfu ngemva kokuxotshwa kwabanye babo ngumnumzana Sengezo Chabangu. Ukusenjalo uMongameli Mnangagwa namhlanje uvule okusemthethweni isakhiwo sePhalamende yeZimbabwe esiseMount Hamden okuyindawo umuntu angena kiyo ephuma eHarare eqonde eKaroyi. UMongameli Mnangagwa ubike ukuba idaye lePhalamende leli lakhiwa ngabeChina kungelambadalo esithi lesi yisipho esivela kubangane woqobo beZimbabwe.
On behalf of government and the people of the Republic of Zimbabwe, and indeed on my own behalf, my express my heartfelt gratitude to the President of the People's Republic of China,
His Excellency Xi Jinping for sending the high-level delegation to specifically hand over this generous gift.
Umnangagwa wazenjalo ukuba kunje eChina lincedisa ukuvuselela isitishi samandla kagetsi esewange lokuba kwakhiwe igcekelendi zamchina ele Robert Mugabe International Airport. Ingcitshi kwezombusazwe zithi eleZimbabwe kumele linanzelele indlela elisebenza ngayo lamazwe afana leChina. Enye yalezingcitshi esebenza lenhlanganiso Zimbabwe Institute of Democracy ngumnumzana Libert Sibindi.
Ilizwe leZimbabwe kumele liqaphele xa lizamukela izipho ezivela elizweni leChina ngoba lezi izipho azikho genuine. iChina iyenza lokho ngoba yona ifuna ukuthola imigodi yokugebha ama-minerals anjengama-diamonds, ilithium, egolide. Okwenza ukuthi ama-gifts lawa avela eChina angabe genuine. iChina njalo siyazakala ngokunikeza amazwe amaningi ama-loans ale interest rate ephezulu kakhulu. Besenzela ukuthi nxa amazwe lawa engehluleka ukubhadala ama-loan lawa bagcina sebethatha ama-resources aqakathekileyo.
Isakhiwo lesi silamakhamuli amahhofisi amalunga wonke awedayela ephalamende, indawo zokudlela zamalunga lawa, inkamba yamapholisa, le ndawo yokuhlala amalunga ehlanganela ukuhlaziya indaba ezithile zomsebenzi we-House of Assembly le-Senate. Abakade besemkhosini wanamhlanje bagoqela ummeli weChina eZimbabwe umnumzana Zhong Ding, abaphathindaba bakahulumende, lamalunga amadale awe-House of Assembly le-Senate. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abehofisi yomeli wePalestine eZimbabwe baqoqe umkhosi wokuqinisana lokududuzana kuzehlakalo zempi ekhona phakathi kweIsrael leqembu lebutho eleHamas oqoqe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Palestine Solidarity Council. Abezigodlo zabameli bamazwe athiyene eZimbabwe, ikakhulu abalandela ukholo lwesi-Islam kanye lenhlanganiso abasebenzisana lazo, yibo ababuye ngobunengi ukuzaqinisana labe-Palestine. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abesigodlo sommeli wePalestine eZimbabwe bathethele lithuba ukusola impi ekhona phakathi kweqembu leHamas lele-Israel besithi abantu belizwe labo yibo abahlaselwayo okuvezwa linani lasebefele ekuhlaselweni ngele-Israel. Baphinde basola eleMelika labangane balo ngokutholisa ele-Israel usizo lwezikhali ezezinga laphezulu ngenjongo yokufuna ukutshabalalisa isizwe sasePalestine. UDr. Tamra Almasiri, ummeli wePalestine eZimbabwe, uthe okufunwa yilizwe lakhe yinkululeko uqobo lokubuyiselwa umhlabathi wabo owathunjwa ngabe-Israel.
The Palestinian people will continue to defend our rights in the holy land of Palestine.
Abantu basePalestine bazoqhubeka bevikela amalungelo ethu kanye lelizwe lethu elingcwele, njalo nxa bekhangelele ukuthi sizovuma ukwehlulwa bayaziyenga.
Umeli we-Egypt eZimbabwe unkosikazi Salwa Moafi laye usole kakhulu limpi ekhona phakathi kwe-Israel leqembu eleHamas esithi okwenzakala kuzizalwane zePalestine yisihluku esikhulu.
We should always be in support and in the back of the Palestinian people because they have the right to defend themselves.
Kumele sisekele abantu basePalestine ngoba belelungelo lokuzivikela. Lokhu kuziqondiso ze-UN, ngakho asikusebenziseni simise umbhuqazo oyenzakala eGaza.
Kodwa ummeli wakwele Israel emazweni amathathu angezansi ye-Afrika agoqela iZimbabwe unkosikazi Ofra Fari uthi ukubuthana abantu besethula imbiko yokuqinisa ele-Palestine akusizi lutho, esithi ngoba indlela kuphela yokuthi abe-Hamas bame ukulwisana lelizwe lakhe.
Why they are not just saying enough is enough and extraditing the Hamas terrorists, giving up all the weapons that they have, and that can be the end of the conflict, no problem.
Kungani bengatsho ukuthi sekwanele bakhuthaze abe-Hamas ukuthi babeke phansi izikhali ngoba yikho okungaqeda lokhu kuxabana.
Kuthi abesigodlo seMelika eZimbabwe bathi bazoqhubeka besekela ele-Israel. Lokhu kuvezwe yisikhulumeli sehofisi yommeli weMelika eZimbabwe, uMnumzana Lawrence Socha.
Hamas terrorists do not represent Palestinians or their legitimate aspirations for self-determination and equal measures of dignity, freedom, security, and justice.
AbeHamas abasibantu abamela abePalestine loba ulondolozwa kwabantu.
UMnumzana Thabani Dube olandela ukholo lwesi-Islam uvumelana lalokho okuchiwo ngummeli wePalestine eZimbabwe.
Umuntu ozivikelayo ukuthathelwa iheritage yakhe kalacala, kodwa umuntu lo othathe iheritage yabanye olecala. So sikhuthaza ukuthi abantu bebambane bemise lokhu okwenza Israel. Njalo sithi thina ebantwini abepalestine, uNkulunkulu lani ande kuze izafika isikhathi lelanga lokuthi kuzaphela lokhu, akusuze kuphindakale futhi kwenzakale. Ngoba
lokhu kusekelwe nguMnumzana Thabani Mlilo obona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi enhlanganisweni yabalobi besifazane eye Women Writers Support Network.
Besilapha uprogramu le yanamuhla in solidarity le embassy yePalestine, simisana labo ukuthi sibanike umlayezo wokuthi silabo kulokhu abahlangana ngakho khathesi. So sithi kubantu bePalestine abaqine kulokhu abakwenzayo khathesi, silabo, simi labo, and sile hope yokuthi konke kuzaba kahle.
Abekade besemkhosini wanamhlanje ehofisini yommeli wePalestine eZimbabwe labenhlanganiso ezisebenzisana layo, bonke bebesola kakubi ukuba mbaxambili kwamazwe angentshonalanga, besithi kunje abekela eleZimbabwe izijeziso zomnotho belethesa umlando wokwephula ilungelo loluntu. Kodwa yesima lale Israel lona eliqhubeka libulala abantu makhaza, ikakhulu omama labantwana basePalestine okuyikwephula ilungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Iziphathamandla zenhlanganiso yesikhwama esiphathisa amazwe omhlaba ngezikwelede ye-International Monetary Fund beseZimbabwe kusukisela mhlaka-18 kusiya ku-25 imfumfu ziqhuba imihlangano lomphathi ntambo ogatsha lwezemali unobhala walolugatsha, iziphathamandla zebhanga lesizwe ele-RBZ lezinye iziphathamandla zohlangothi lwezemali. Uhambo lolu belihlose ukukhangelisisa ukuqhutshwa kwenhlelo zomnotho welizwe. Kulandela ukwethekelela lokhu, inhlanganiso ye-IMF ikhuphe umbiko okhuthaze uhulumende ukuthi abumbe inhlelo ezicacileyo ezokubhadala izikwelete zeZimbabwe ukuze ilizwe lenelise ukuthola ezinye izikwelete. Ekuhlaziyeni lolu daba, iStudio 7 ixoxa lengcwethi yezomnotho lezombusazwe njalo efundisa izifundo zomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, uMnumzana Stevenson Dlamini.
Umbiko lo ngasiwuxhazulula sinanzelela ukubana kulutshwane okutsha okukhulunywe yabavakashi nxa siqathanisa nombiko owadlulayo e-Article 4 staff report. Lokhu ikomosela into yinye, kodwa nje ubuhle bayo phakathi ezikuthi ibuke imizamo eyenziwe nguhulumende ukuzama ukubamba ukubaleka kwesisindo semali yakithi. Ibuke kakhulu njalo ukukhontrolwa kwe-inflation, yinto enhle esiyibonayo kakhulu. Iphinde iqomozele njalo ukuthi yena ayikafiki esigabeni sokubana inikeze elizwe lakithi izikwelede, okungenxa yokubana ilizwe lakithi lokho lisindwa izikwelede zakudala ezingabhadalwa. Ilokhu iqomozela njalo ukubana imisebenzi ye-RBZ le esiyibiza ukuthi ngama-quasi-fiscal operations, lapho sithola khona ibhange elikhulu selisebenza okumele yenziwe lugatsha olukhangelane lezemali, i-Ministry of Finance, yoama-quasi-fiscal operations aqomoselwe lawo ngabavakashi ukuthi akuqale kulungise khona phana, ngoba lakho kuyaletha ukuzamazama kwesimo somnotho welizwe.
Sikhangela laphana kudaba lokuthi ilizwe libe licoxisana lamanye amazwe ukuze kulungisiswe udaba lwezikwelete zesizwe kanye lokuphathiswa ngemali. Sikhangela okwenzakalayo nje elizweni kwezomnotho, ubona ngani yinto engenzakala kusikhathana esifitshane esilandelayo, kumbe kungathatha iminyaka ethe xaxa?
Mhlawumbe kuthi engakuthi ukuthi nxa sibone isibona imizamo efakiwe wakaphesi ikakhulu ekubambeni kuwa kwesinto semali yakhe kuyatshengisela ukubana kungabe kulesifiso esisuka uhulumende ukubana agcwalise agcwalise lo izifiso zalabo abasinika izikweletu ukuze kufike ekukhulumisaneni. Kodwa ukukhulumisaneni okuzaze kulethe ukususwa kwalezi zikweletu sisale silombanganyana
lapho kukhulunywa khona ngokukhula komnotho. Ukwehla lokhu kulakho na ukuphazamisa umuntu makhaza nje?
Ukwehla kwesikhungo sokukhula komnotho ye kulakho kuthinta loba umuntu makhaza, ngoba sikhakela ukubana kubangelwa yini ikakhulu nxa sikhakela kusiza umnyaka ozayo. Okwakuqala kule ndlala esiyikhangeleleyo ngenxa yodaba lwe-Elnino oluzehlisa inzuzo lokho kunye ukuletha ukwehla kwesiqubu. Okwesibili sikhangelele ukuthi intengo yempahla eziningi esizithengisa kwamanye amazwe ngathi ama-commodity intengo yawo ikhangele ukwehla, iyehlile mbijana kulo nyaka, ikhangele ukuqhubekisehla futhi ngomnyaka ozayo. Lokhu kuthoni? Lokhu ukwehla kwentengo yempahla esiyithengisa kwamanye amazwe kuthi kubana sizaba le mali elithwane evela kwamanye amazwe eyiye edingakala kakhulu nxa sithenga impahla zokuzothengisa lapha lezinye impahla ezisetshenziswa ukwenza ezinye impahla elizweni. Lokhu kuyaletha esingathi inflation. Yikho okunye okungenza uZulu nomuntu makhaza azize encwetshwa layo mbijana ukwehla kwesiqubu sokukhula komnotho. Kodwa asinto ezalimaza kakhulu, kodwa sikhayela ukuthi lo mhlaba wonke jikelele ukhangele ukuthi lomnyaka ozayo isisindo somnotho, ukukhula komnotho nje emhlabeni wonke jikelele kukhangele ukuthi kuzayekehla.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezomnotho kanye lezombusazwe, njalo efundisa izifundo zomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology ekhuluma ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, amapholisa asesigabeni se-Maine khonapha eMelika abika lokhu eqhubeka edinga undoda onakenelwa ukubana nguye obulela abantu abalichumi lasithupha 16 walimaza abambalwa kuzehlakalo ezimpili zokudubula emphakathini akwenzileyo izolo. URobert Card ubikwa eyingcwethi kwezemfundiso yokusebenzisa imibhobho kuhlangothi lwabebutho obekumele angene kuhlelo lokwelatshwa umkhuhlane wengqondo. Lokhu kubikwa ngabenhlanganiso yezindaba e-Associated Press. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngosizo oluphiwa amazwe omhlaba ole-United States Agency for International Development, USAID, luthembise ukuqhubeka ngehlelo zokuthuthukisa uZulu wasemaphandleni ezigoqela ukuthola inzuzo engatholakala kuzithelo zezihlahla ezisemangeni akiwo. UTobias Mdzingwa usethulela lolu daba.
Lokhu kubikwe ngumqondisi wohlangothi olwe-USAID Resilience Anchors, umnumzana Jeremy Swanson, ekhuluma lentatheli izindaba emkhosini wakuqala wokuthakazelela ukuqakatheka kwamagusu owe-Non-Timber Forest Products Convention.
The focus of our project is to build resilience of communities around protected areas in Zimbabwe.
Injongo yethu ngeyokuthi izigaba lapho okutholakala khona amagusu alezithelo ezithengisekayo zibancede ukuthi bathengise lezi zithelo kumbe izilimo ukwenzela ukuthi labo bethole inzuzo ukukho. Siyenza lokhu ngendlela yokubafundisa ukuqakatheka kwamagusu, ukuthi ukubadingela abathengi kanye lokubatholisa imfundiso mayelana lezithelo zabo.
Omunye wabaqondisi kugatsha lwabomama ukuthuthuka kwezabelo labamabhizimusi asakhulayo, unkosikazi Thariro Chiperera, uthe uhulumende weZimbabwe uyachayela ihlombe i-USAID Resilience Anchors ngomsebenzi abawenzayo ukuthuthukisa impilo kaZulu wasemakhaya, ikakhulu abesifazana. Omunye walabo asebethole inzuzo ngokuthengisa izithelo zeganga ezitholakala emangweni wakibo nguKhulani Ndlovu osakhulayo ohlala eJambesi.
Thina lapho esihlala khona kutholakala kakhulu ungomangoma. Ungomangoma lo ungaqeda ukuhara laphana, ugeza-ke izandla zakho. Waqeda ugeza izandla zakho usudobha kumngomangoma wakho lwana. Qeda ukudobha umngomangoma wakho usufaka-ke emasakeni susiye ekhaya, bese uqala-ke umsebenzi wakho wokugqula umngomangoma wakho lwana. ngemva kwalokho sibe sesibiza abe resilience anchors bayabuya bathenga.
Wengeze uKhulani ethi uhlelo lolu soluthuthukise impilo yakhe.
Nxa sebethengile sikhangelela ukuthuthukisa izimuli zethu, abantwana befunde ezikolweni nezimuli njalo zizuze ukuphila. Ngemva kokusithengela lathi sisala silakho okunye sikuphetheyo sincedise izimuli zethu.
Unkosikazi Madeline Sibanda, isakhamuzi saseBhinga, uthi sebevulwe amehlo luhlelo lolu njalo sebesenelisa ukuthola inzuzo ngezithelo zezihlahla zeganga abangavelanga bacabanga ukuthi kungabaphilisa.
Izithelo lezi sesileminyaka eminingi silazo, kodwa asisake sicabange ukuthi singasipha imali njengaleyo esiyitholayo. Sasisithi ngezokudla kuphela, kodwa hayi, khathesi siyadla sithengisa. Ukuswela ulwazi yokufa sibili. Siyalujabulela uhlolo lolu ngapha.
Owayengumeli weBhinga North edalela ePhalamende, uMnumzana Prince Dubeko Sibanda, laye uveze injabulo yakhe ngokwenziwa yi-USAID Resilience Anchors.
Thola kulama-drink amaningi etholakala emkhomeni. Kulama-drink atholakala ku-Tamarind ubusika. Ngiyakwazi ukuthi kukhona okwenziwayo ukuthi umnyila ubenze something out of umnyi. Sombonanga nabantu abaningi batholile uncedo ngaleyo ndlela ngenxa yokuthi babe ngabosomabhizimusi asebethengisa izinto ezibambekayo. Njalo abanye batholile i-nutrition ukuthi bethole ukudla okwakho umzimba.
ELeZimbabwe ngelinye lamazwe abikwa esibhekane lokutshabalaliswa kwamagusu ngendlela ethusayo okulakho ukudala umonakalo omkhulu kubahlali basemaphandleni. Kodwa ikhomishini yebona ngezokulondolozwa kwamaganga eForestry Commission ikhuthaza uZulu ukuthi alondoloze imvelo emangweni akiwo ukuze kube lela kusasa elihle lokuphilisana kwabantu lemvelo. Ingcwethi kade zisemkhosini lo zithi ibhizimusi elingatholakala ekuthengisweni kwezithelo zezihlahla zemvelo ezifana lomtshwankela, umnyii, umkhemeswane, amagano lokunye lingafika izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola eMelika, $300 million ngomnyaka. I-USAID ithembise ukwengeza ukusebenzelana loZulu wasemaphandleni ukuthuthukisa impilo ngokuzikhuthaza ukungena emsebenzini wokulondoloza izihlahla ukuze aphile ngazo ukunakekela imuli ngokudla kwendulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
ELeBotswana lithi selibophe abantu abedlula amakhulu amabili abavela eZimbabwe abakade besemba igolide okungekho emthethweni. Iningi lababotshiweyo ngelangena kweLeBotswana okungekho emthethweni. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHavron kweLeBotswana.
Usiba lukhulu wamapholisa kweLeBotswana uMnumzana Paul Mlapisi uthi kubotshwe abeZimbabwe abadlula amakhulu amabili i-227 kusukela ekuqaleni komnyaka kusiya kumpandula lonyaka. UMlapisi uthi kungena kwabeZimbabwe yozokwemba igolide kuhamba lokudalwa kwamanye amacala afana lokungena elizweni ongekho emthethweni, ukuphumisa impahla elizweni ngudlu, kanye lokungena lesikhali eziyingozi okuguqela amaqhuphula abasetshenziswa kwemba ukudinga igolide. Umthambo wegolide kweLeBotswana utholakala endaweni eseduze lomngcelo leZimbabwe okuguqela imizi engcelelane ledolobho leFrancistown. Omela indawo ezigoqela eFrancistown edalela ePhalamende, uMnumzana Winter Mulutsi uthi bakhathazekile ngokungena kwabeZimbabwe bezokwemba igolide.
It is indeed true that we have thousands and thousands of people from our neighboring country.
Kuliqiniso ukuthi silenkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe yabemba igolide endaweni eziseduze leFrancistown. Abomthetho basebenza nzima ukulwisana lodubo lolu.
Owayenhlanganiso yebona ngezokwenjiwa kwamatshali gugu eZimbabwe Diamond and Allied Minerals Union, izidawu, uMnumzana Cosmas Sunguro uthi noma nje kungekho emthethweni okwenziwa abeZimbabwe ungena kweLeBotswana besiya kwemba igolide ayisiyonto ebamangalisayo.
TheBotswana, it might be a new phenomenon.
EBotswana kungaba yinto entsha, kodwa kusuka kudala okufana lokuya eWenela. Kodwa kathesi umehluko yikuthi sebengena besiyadinga igolide okungekho emthethweni.
Omunye weZimbabwe ohlala eBotswana ele nkampani yokwemba igolide ekhaya, uMnumzana Faithon Sibanda uthi ojekeja abalandela umzila wegolide ongena kweLeBotswana.
Ibhanti eyisuka ePlumtree esayine ePlumtree ugejwa khona kule ndawo utshekejwa khona kakhulu ePlumtree ngala bagebha khona abantu. Bagebha ezizofika ethangweni emngcelweni wencingo zeBotswana laseZimbabwe. Yoke belandela ubuningi begolide leli. So nxa befika ukuthi kungona lifika emfuleni, bona bese bephelwa ngamandla, lo mthetho wavunda ichaphele ngapha. But bebona ke lisanda lisiza ngapha, ku-ovala ukuthi abantu bazalilandela bazachapha ucingo bebuye ngapha.
Usibanda njalo uthi abantu bezimbabwe bayenziwa isimo somnotho ukuthi bangene eBotswana besemba igolide ongekho emthethweni layo uvumelana labo mthethwa weBotswana bathi bayesabela ukuthi kuzaqala ukuqhamuka udlakela phakathi kwabo tshetsha bodwa njalo kanye lezakhamizi.
Lokhu ukuthi kungena kuzaba le conflict abantu naze besilwa bodwa. Kuzaba khona nje into yokulwa leyana yokubanga izindawo zamagolide ukuthi umuntu otholile namhlanje lapha. So buya manje bezoxabana bezokula kuzoba khona ngempela ngicela bezokukhona ngoba azizo kwenzakala kushoti okwenzakala singabonakala kakhulu ukuthi nxa abantu betshontsha kakhulu betshontsha besibenga bengekweni izweni labo bakwenza befihla.
Amapholisa athi abemba igolide laba bahamba bengamaqula afika noma amachumi amahlanu okwenza babelakho uba yingozi emphakathini ngoba bethwele izikhali ezitshiyeneyo. Abacuphi bensitha ngaphansi kwenhlanganiso ye-Directorate of Intelligence Services, EDIS, labo sebengene lo mkhankaso obanjwe ngamapholisa lamasosha ukulwisana labezimbabwe abangena elizweni bezokwemba igolide ongekho emthethweni. Kwababotshiweyo kulabanye abahanjiswe enduneni ukuyathelwa imvubu kwisijeso sokungena elizweni ongekho emthethweni ngaphambi kokuba bayemiswa emthethwandaba besethiswa mlando ukwemba igolide okungela mvumo. Ngingumqondisi Dube oyendaba ze-Studio 7, ngisakron kwele Botswana.
Okwakhathesi ke sizwe imbiko evela kwabalaleli bomsakazo we-Studio 7.
Siyabezwa abantu bayakhuluma ngokwenziwe nguChabango. Chabango uyenza into embi. Uyenza into embi kakhulu ngoba ufisele ukuthi iMatabeleland ihlale iphuwa ingabi right. Bese ngisithi laba abantu abalandela uChabango bethole Chabango right. Nabantu abafana lomuntu othatha ingulube isidakeni eyigezise bese ifake elangeni ithi kahle endlini ethathi ivaseline izayigcoba uzayithola isibuyele futhi idakeni. Nabantu abafisa ngabanye abantu befisa ukuthi iMatabeleland ithuthuke phambili bezikhethela abantu babo. Bona bayaxotsha abantu bafisa ukuthi iMatabeleland ihlale iphuwa. iMatabeleland kayibulawa ngabantu besishoneni. iMatabeleland ibulawa ngabantu bendawo yakhona bencedisana labanye abangikhona ngalo iPhalamende kuzanu abafuna vele ife ngoba bona bayadla. Angazi ke laba abakhuluma ngoChabango ukuthi uright. Why bengathi uChabango evule eyakhe iparty bazamlandela bonke abantu abathi right. Bonke abantu beMatabeleland abathi uChabango uright bazayabuya khona kuChabango kavule eyakhe iparty abazasala ku-CCC besale ku-CCC ngoba sibona ingani lapha kudlalwa ngabantu la abathi uChabango uright abavule eyakhe iparty ngoba abaningi khona abakhuluma bethi uChabango uright uChabango uright. Angiboni ukuthi baseZimbabwe, angiboni ukuthi ngabantu baseZimbabwe. Ngabantu abafuna ukuwonisela iMatabeleland ngoba amabhuje lanathi angafika emzini sichothoza umusa wangakibo. Ngiyabonga.
Linjani Studio 7? Hayi, siyabingelela lapho emsakazweni lapho siyalibingelela kakhulu. Sibonga nje indaba enisipha zona izikhathi zonke, siyabonga kakhulu. Ya, ngithe imphathise lapha ngendaba yako-Israyeli le okuliwa khona lapho amaPalestina. Ya, into engiyibona laphana ukuthi masilandela imbali sisiya ngeBhayibheli. AmaPalestina wena indawo leyana baba yibona abazifaka enkingeni ngoba ngesikhathi kuliwa Davida noGoliath. Goliath wathina uma singalehlula sizalibusa, nani ngasehlule sizasibusa. Manje yiko sokusenzakala phela khona ngathi babehlula. So fanele
sibonge imbiko evela kubalaleli bomsakazo we-Studio 7 laphana. Sithanda ukulazisa ukuthi umsakazo we-Studio 7 awulacele oyame kulo. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama, sixoxa labesifazana becebisana ngendlela ezinganza bathole inzuzo yokunakekela imuli zabo. Singakehlukani izihlobo, wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga edalela eParliamente awebandla leCitizens Coalition for Change namhlanje aphendukile edaleleli lapho uMongameli Mnangagwa evula isakhiwo esitsha esedaleleli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.